VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 3 kuNcwabakazi 2018 nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Those that voted for me and those who did not, for both must be made to belong and to participate in national processes. I will do all that is in my power to live up to the expectations of those who voted for me, and equally to prove myself to those who did not.
Onqobe kukhetho lokudinga umongameli njalo obevele ngumongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuthi uZulu weZimbabwe ebambane njengoba ukhetho solwedlule.
Yiyo yini i-new dispensation yangkhona ekuthi abantu abakwanisi nje ukwenza i-press conference. Kodwa mina kubona kwami ngibone ngani abantu laba bayakwazi ukuthi bantshontshe election. Why ngisitsho njalo namuhla kuthokwa kwakhona iHarare bantshontshe 50,000 bavuma bathi we are sorry sihambanisile.
Amapolisa ake azama ukuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa umkhokeli weMDC eHarare lapho atshele khona intatheli izindaba ukuthi nguye onqobileyo njalo akakwamukeli ukunqoba kukaMnangagwa. Kuwoza Friday lamhlanje seleqembu elicula isicathamiya ele uZambezi Atsa elikhokelwa nguLucky Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuthi uZulu weZimbabwe ebambane njengoba ukhetho solwedlule njalo uthi uMnumzana Nelson Chamisa ulendima angayidlala ekuthuthukiseni ilizwe. UMnangagwa wethule amazwi la emini lamhlanje ngemva komhlangano kaChamisa lapho atshele khona intatheli izindaba ukuthi nguye onqobileyo. Ngokunjalo uChamisa uthe kayamukeli impumela yokukhetho yokunqoba kukaMnangagwa. UMnangagwa unqobe ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu 50.8% kwathi uChamisa wathola 44%. Kodwa uChamisa uthi nguye onqobileyo njalo uthi uthole i-56% kwathi uMnangagwa wathola 44%. Kodwa uMnangagwa uthe nguye onqobileyo njalo uthe uChamisa labanye abanqotshiweyo kumele bayamukele impumela yokhetho bavume ukubana banqotshiwe. Nanka amazwi kaMnangagwa ekhuluma lentatheli izindaba eState House namuhla.
I'm proud and humbled to have been elected to be your president. I pledge to be the president of all Zimbabweans, a president of those that voted for me and those who did not. For both must be made to belong and to participate in national processes. I will do all that is in my power to live up to the expectations of those who voted for me and equally to prove myself to those who did not. To Nelson Chamisa, I want to say, you have a crucial role to play in Zimbabwe's present and in its future and in its unfolding future. Let us both call for peace and unity in our land.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebonga uZulu weZimbabwe ngonkumvotela njalo esithi umkhokeli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ulomlando angawudlala ekuthuthukiseni ilizwe leZimbabwe. Wengeze wathi sokuyisikhathi sokuthi uZulu abambane avuselele ilizwe. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa la sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Joyce Ngwenya.
Kanti yena nxa ekwanisa ukuthi abone ukuthi kulale kusasa kuyakwanisa ukuthi abantu basebenzelane, kungani wakhipha uMugabe ngombhobho iminyaka eminingi kula kunciphiswana la oMorgan Tsvangirai besaphila, kuqilwa ukuqililezelwa enguye ovuma uba abe ngukuthi ngu-vice president. Namhlanje sokukhulunywe phela ukuthi abantu ade ngincintisana labo kabathakazeleli indlela eyenziwa ngayo umncintisano, bathi bona bafuna ukuthi baye ecourt kame bayezwa siyezwa ukuthi khuluma ngakho, kodwa kakame sibona ukuthi siye abantu baye ecourt bayekuzwa bayenikeza i-witness ukuthi umncintisano lo wagogeka ngaphi. Kuqakathekile ukusebenza lonke, kodwa kufanele ukuthi usebenzelane usebenze lo muntu ojabulayo layo ukuthi nxa umehlulile umehlule okuse owakhathesi kakame khonokho, ngoba siyazi ukuthi yena ukusebenzana labantu vele akakwazi ngoba wakhipha uMugabe ngesibhamu.
Singabona mhlawumbe ekhulumisana loChamisa yini ukuthi azame ukufaka abantu bakhe labo kuhulumende.
Yelo liqiniso, ungazinandeleli ukuthi ama-presidential votes akhona vele ayahambelana. Lokho ufaka nje 50.8% nje sokuyikwendayo. Sengicabanga nje iminyaka lana ye-GNU Juliana ukuthi uMugabe yena wezwa kukuzima ukuthi abe lo hulumende owagiyedwa, kodwa yena engafuni waze watshelwa yi-SADC. So mina ngiyabona ukuthi nxa amadali angathi khona hatshi kwaphambaniseka kancane nje kuyakhulumeka akwaleki anjisi ngamazimbabweni sonke. Kabahlale phansi bakhulumisana umlotha siye phambili, ngoba kufanele ukuthi ilizwe lethu liye phambili, kodwa hatshi nje kuphonga ukuthi buyanilizwe ngapha yizwe lingenisa kawuqale kulungisiswe ukuthi kanti kwaphambaniseka ngapha, wenzele ukuthi kwela kusasa kungaze kwaphambaniseka.
Umnumzana Rejoice Ngwenya uhlaziya ezombusazwe sixoxela eseHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kayamukele impumela yokhetho lokudinga umongameli ngoba kube lokuqilibezela okukhulu. Ngalokho uChamisa uthi nguye onqobileyo, njalo uthi uMnangagwa kumele ehle esihlalweni. UChamisa wethule amazwi la emhlanganweni oke wazama ukuphanjaniswa ngamapholisa e-riot ehoteleni ye-Bronte e-Harare. Kubika uMavis Gama.
Iningi labantu labenhlanganiso ezizimeleyo basole kakhulu ukwenza kwamapholisa lokhu. Omunye wabasole lokhu kwenza kwamapholisa ngusenator we-Midlands owebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosikazi Lillian Timvias.
Yiyo yini i-new dispensation yangkhona ekuthi abantu abakwanisi nje ukwenza i-press conference? Kodwa mina kukubona kwami ngibone ngani abantu laba bayakwazi ukuthi bantshontshe i-election. Why ngisitsho njalo? Namuhla kuthiwa kwakukhona iHarare bantshontshe 50,000 bavuma bathi we are sorry siphambanisile, bakhiphe 50,000 from the President Chamisa's vote. Number one, in Manicaland bangezelele u-ED nge-68,000.
Ethi asikho isizathu sokuba kulethwa amapholisa emhlanganweni womkhokheli wakhe lentatheli zindaba.
I-election le intshontshiwe and intshontshiwe andilimzule sithi 10+4 = 40. Intshontshwe like that is so plain. UMugabe wayentshontshe i-election kodwa lalidinga lisale lidinga lani ukuthi kodwa untshontshe ngaphi liswele, kodwa lapha ithi konke kuntshontshwe vele unoma i-grade 1 can tell ukuthi abantu laba bantshontshe i-election.
Lo mhlangano lentatheli zindaba ugcine ususenziwa ngemva kokungenela kwahulumende othume osaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko umnumzana Simon Khaya Moyo oxolise emele uhulumende. UChamisa uthi amapholisa atshengisa ukuba akamelanga ukulondoloza ilungelo loluntu. UChamisa utshele intatheli zindaba ukuba abomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance uzokwenza konke okusemandleni abo ukuveza ukuqili bebandla leZANU-PF kanye lokuthatha amanyathelo ukulungisisa ukuqilibezelwa kwabo kukhetho olusanda kwenziwa abathi banqobile.
As far as we are concerned, this election as a presidential result is fraudulent, illegal.
Limpumela yokhetho lukamongameli kuyibuqili olungekho emthethweni ngoba kuningi okungahanjiswanga ngendlela okumele uZulu akwazi. Kumele sikubeke emgceke ukuthi yithi esalunqobayo lolu khetho. Njalo lokuba salunqoba lolu khetho sesilungiselela ukubumba uhulumende ngemva kokuba senze okumele sikwenze ngokusemthethweni okulondoloza intando kaZulu. Intando kaZulu kayisuki kulokho okuthiwe nguJikumba. Kayisuki kwabe-ZEC kodwa isuka ekuphathekeni kwakhe kukhetho khona e-polling station.
Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uphathe owakhe umhlangano lentathelizindaba emveni waxolisa kakhulu ngalesi senzo samapholisa abefuna ukuphazamisa umhlangano lentathelizindaba obubizelwe ngumkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Wathi eleZimbabwe lilizwe elilandela iziqondiso ezikusisekelo sombuso ezivumela ukuba abantu belelungelo lokuvumelana layiloba ngubani kanye lelokuchothoza uhulumende lapho ephosisa. Umnangagwa uqale watsho lokhu emazwini awalobe ngendlela yokukhulumisana yakulezi nsuku yebulenjini eye-Twitter wazogcizelela emhlanganweni lentathelizindaba lapho akade ekhanya ejabule okwamagama ukuthi unqobile. Uthembise ukwenza uphenyo phezu kwalesi sehlakalo ukudinga ukuba kuyini sibisibili okwenzakeleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Abanye babancintise kukhetho banqotshwa bathi kabavumelani lempumela yalolu khetho ngoba kayihambelani lezifiso zikaZulu. Kubika intatheli zindaba yethu ubathabile Masuku.
Omunye wabancintisayo umnumzana Nkululeko Chuma obemele ibandla le-PRC eyinsiza uveze ukudana ngoba engazwisisi ukuthi abantu abahlala bekhala ngenhlupho ababhekane lazo bangaphinda bavotele iZANU-PF njani.
Yes, siyabona abantu intando yabo sebeyivezile, baveza bakhetha abakukhethileyo, bakhetha iZANU-PF ukuthi bakhokhele futhi ibakhokhela for the next 5 years. Kuyikuthi vele iZANU-PF ibilokhu ikhokhela iminyaka engu-38 edluleyo kodwa kungela tshintsho olukhona. Bese kumangalisa abantu bakithi sibinda balaso bawuvotela ibandla elilethe uncindezelo kwelemandebeleni, ibandla elihlukuluza abantu, ibandla eligqilaza abantu, ibandla elingalethi ngqobekela phambili empilweni zabantu kuzigaba abantu abaphila kizo. Kodwa kufike ukhetho besicabanga ukuthi mhlawumbe lukhetho abantu abazavota ngengqondo zabo bezwisisa futhi bekwazi lapho abadlule khona ubuzima ababubonile empilweni. Kodwa umuntu angena ebhokisini ayefaka uxa avote, konke lokho kuyasethusa kuyasimangaza ukuthi kanti abantu bakithi sesangenwa kuyini. Ibandla leZANU eMashonaland bebengalifuni bengalivoteli kodwa emathebeleland kogodlwa insiza bayivotela abantu.
Unkosazana Sichelesile Mahlangu obencintisa ephumula ubabaza impumela yokhetho ngoba bekusobala ukuthi abantu bafuna inguquko hathi lokho okugcine kuphuma.
Abantu bavotile singoba baphumile ngokunenga abantu bebephuma sibe kuvota. Especially ama youth aphume ngobuningi but amaningi angikhona ukusizwa ukuthi bafuna i-change bebesithi bavotela uChamisa. Ulathi kunje kusimangalisile ukuthi umnanga kwa uwine njani kumangalisa kuzobanzela abantu bona lapha endaweni lapha athikwa khona uwinile ngoba abaningi bathi abamvotelanga bona bebevotela uMP Sibili wabo ubukhansila wakwezano but kupresident bebefaka uChamisa. Abantwini abaningi Sibili esesikhulume labo bayatsho ukuthi bona bavotela uChamisa abazange bavotela umnangako. Even ama youth athe sikhulume ukuthi bona bazovotela i-bullet train cause bafuna i-change bafuna imisebenzi. Umnangako bebathembisa ukuthi within 100 days abavulela imisebenzi akuzange kube le misebenzi. So bayamangala abantu sinje sikustate sokuba washocked ukuthi kade kuhambe njani kugcine nje kuzongena
obencintisa ezimele emguza uMisi Winston Ncube uthi ukhetho luhambe kuhle loba kube lokuningi obekungaphezu kwamandla abo okumele kulungiswe yilabo abanqobileyo.
Ukhetho lohamba kuhle loba kungabe kulokunye okungaphansi kwamandla ethu singeke sakukwanisa ukukulungisa khathesi. Esimele ukuthi ama-legislators angenileyo fanta esilungisela phambili for ama-electoral reform. Lo yini imithetho ekhona eyeze-AFN kwizeke ku-constitution emele ilungiswe. Ukuthi nxa kuvotwa ukhetho lubanjwe ngendlela oluqondileyo njalo olu-more transparent. Ikakhulu emguza besilama-polling station 999. It's very impossible in 12 hours to go to 99 polling stations and go see all of them, especially ezinye zisendanye ezingafinyelekiyo. And then okwesibili phambili mina nginjalo ngingasime mphumeleleyo, I'm willing ukusebenza layena lo okhethiweyo owine okhethwe ngabantu ukusebenza la sithuthukise isigaba sethu semguza ngobe sekufuna intuthuko. Intuthuko akhona ukuthi ebuya lobani kodwa intuthuko yethu thina sonke ngoba owinileyo lo ongawinanga lo sihlala emguza lo ongahlala emguza yinto esifunayo ukuthi umguza uphakame.
Oncintise kukhansili kobulawayo emele ibandla lezaphu umnumzana David Moti uthi izekhi kumele ilungisise inhlelo zayo ngoba abazange benze ngendlela ikakhulu emifanekisweni yabo ebingakhanyi.
Kwesinye isikhathi kwakuthatha 3 minutes to 5 minutes umuntu eseboxini khonapha angazi ukuthi bona bakusebenza. In the near future yona izekhi kumele ibe leqiniso entweni lalokhu yakuthi nayena izekhi izahlala njani yona lama-particulars abantu engakwananga kuzobe fikila ngalokuvota engakudiscover lokhu yakuthiwa kuthiwa umuntu uyabiselwe emuva kuthiwe ibizo lakhe li-invalid kuyingcazelo yangikhona kula kube sekuthiwa ikhodi yiyo ekwaziwa ibabezela. Izekhi kumele ukuchazela abantu yona lena individualism yelimazileyo.
Obekumqoka kubo bonke abakhulumele Studio 7 yikuthi ukusebenza kwezekhi kumele kukhuphuke khona kuza kuba sobala ukuthi umsebenzi wabo bayawazi. Abanye abancintisileyo bathi bazahle baqale khathesi ukulungiselela ukhetho luka-2023. Ontanga basukume ngobuningi kulolu khetho bethi abadala kumele badedele bona babafundise khona bezazimela ekhethweni oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the voice of America.
Uzulu weGwanda uthi udanile kakhulu ngempumela yokhetho lapho kunqobe khona umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Kubika uAlbert Ncube.
Iningi elixoxela lomsakazo lithi belikhangelele inkokheli entsha ebizaletha amaqhinga amatsha kwindubo ezibhekane lezizalwane zeZimbabwe. Edolobheni leGwanda bekuthule njalo lalabo abanqobileyo lokhu bengakaqalisi ukujabulela ukunqoba kwabo kukhetho. Iningi lithi libona ngathi ukhetho lutshontshiwe. Osakhulayo uBrighton Dlamini uthi imdanisile impumela yokhetho.
njengamaZimbabweans siphatheke kabi ngale election result. Into ekhona yikuthi umuntu angeza ke angabi ekhulunywa ngabantu kodwa ewine. Abantu bonke bakhuluma ngoChamisa kodwa adliwe. Akulanto enjalo. Iyo irigging yonke.
Umgcini sihlalo ebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ezansi yamaNdebeleni. Umnumzana Solani nje emnyama moyo uthi abayamukela impumela yokhetho.
Sizo make sure and sizo demonstrate peacefully sibonisa umhlaba ukuthi kona lokho kakusi akusijabulisi. So I think it's always isikhathi ukuthi thina esikunanzelele ukuthi isikhathi sokuthi nxa ngaba sebefuna ukusibulala sonke kulungile ngoba siyahlupheka sibe sesithole umuntu ozasikhipha edubeni.
Loba nje umanyano we-MDC Alliance ukhala izimathonzi ngokuqilibezelwa abebandla le-ZANU-PF bamanzinte. Njalo umnumzana Malaki Nkomo uthi i-ZANU-PF ingqobe ngoba isenza intando kaZulu.
Ngoba sikuqhiwe umhlabathi siwubonile abantu bakhona bayancediswa ngenhlanyelo. Inkomo sizibonile futhi zingenile ebantwini ukuthi abantu babe lakho ukuthi bathi bakwanise ukuthi baziphilise. Ibandla le-ZANU-PF abantu sebelibonile ukuthi yilo kuphela ibandla elilabantu engqondweni.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kayamukela impumelelo yokhetho ngoba kunguye onqobileyo. Kukanti umnumzana Emmerson Mnangagwa ubonge uZulu weZimbabwe ngokumvotela. Kusenjalo amapholisa ahlomileyo alindile phandle kwamahofisi ebandla le-MDCT edolobheni leGwanda. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF kukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Iziphathamandla zenyakatho yele Pakistan zithi kuliqembu labantu abahamba bechisa isikolo za kulesi sigaba zichabalalisa zisala zingumlotha. Sokuchiswe isikolo ezilithumi ilanye ngeviki edluleyo. Kulabantu abangaba yizigidi ezine abasesigabeni se-Assam kwele India asebezithola bengasela ngwalo zabo zokuhlala kulelo lizwe. Iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni we-rugby kusasa lizadibana leNamibia emdlalweni okudinga iqembu eliziya kuyaphatheka kumncintiswano wesizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Kubika uJoseph Njani.
Iqembu leZimbabwe kumele linqobe leNamibia kusasa ukuze liyale lokhu lilethuba elokuyadlala kumncintiswano wesizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo elizweni laseJapan. Abafana beZimbabwe sebedlale imidlalo emithathu kulumkankaso njalo emidlalweni wokuqala ababengujikelo bhanqa 23 ka-23 leqembu leMorocco, kuthi emidlalweni wesibili batshaywe nge-45 ka-36 leqembu leKenya, ikanti kwesithathu badliwe nge-18 ka-14 leqembu leTunisia. Limpumela ithi iqembu leZimbabwe lisendaweni yesine engalaneni yemiklomelo, kodwa umdlali waleli qembu uTapfumat Parirenyathwa uthi bona njengabadlali balethemba lokuba bazafinyelela ukuyadlala kumdlalo wezwe zomhlaba.
We've managed to play as well as who we're playing as our opponents.
Kumidlalo esidlale phambilini kwalo
owangempela viki sidlale kuhle kakhulu okokuthi bekungena mehluko omkhulu phakathi kwethu lamaqembu ebesidlala lawo njalo sinqotshwe sekusele imizuzu emihlanu ukuba umdlalo uphele okuqathekileyo ukuba siyakholwa ukuba sizaphumelela njalo ukukholwa yikho okumqoka ukuze sifeze izifiso zethu
amanye amaqembu aphatheke umkhankaso wokudinga iqembu elizakuyadlala umncintiswano wezwe zomhlaba ngabalisa ele Kenya ele Tunisia ele Morocco kanye lele Uganda njalo iqembu elizaphutsha imidlalo liphezu kwengalane yile elizaphakamisa isicoco se-Rugby Africa Gold Cup liphinde njalo lithole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba iqembu elizaphutsha lisendaweni yesibili engalane nemiklomelo elizadlala lamanye abe iphutshe isendaweni efanayo kwamanye amazwekazi kuthi elizanqoba lapho liza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba kusenjalo kula midlalo yenguqu yesigaba seCastlelaga Premier Soccer League ekanye le-Southern Region Division 1 kulimpela viki edolobheni lakobulawayo njengoba inkokheli ye-Premier Soccer League idlulisele phambili imidlalo yeviki lamajumi amabili lanye ngoba kusesatshelwa ukuba kungaba nodlakela ngemva kokungazwanani phezu kwempumelelo yokhetho oluqhutshwe ngempela viki yedluleyo elizweni abe-Southern Region Division 1 Soccer League bona balomhlangano kulimpela viki abathanda ezemidlalo balakho kuyazilibazisa bebukele umncintiswano weZimbabwe Squash Open oqale namhla endaweni yeseBabs Squash Club njalo uzafika emaphethelweni ngesonto lo mncintiswano ungenwe ngabadlali bakwamanye amazwe yagoqela ele-South Africa, Zambia kanye le-Nigeria ngesonto umncintiswano kakhilikithi weSpa Bonza 2020 uqhubekela phambili enkundleni ye-Heath Streak Academy lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo iqembu le-Pagers lizadlala lele-Sabres ele Raptors lizadlala lele Hawks akuthi ele Blazers lizadibana lele Tigers ngimele Studio 7 ngokulawayo ngimu Joseph Njanji
ku Waza Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uhamba leqembu lesicathamiya ele uZambezi Arts elikokelwa nguLucky Moyo
emazweni amaningi angaphetheya leli qembu laziwa kakhulu njengeqembu eligida imigido yendulo njalo licula ingoma zomdabuko liphakamisa namasiko esintu amazwi abo ayahlabusa njalo bagida mnandi bona-ke bamelwe ngubani kulolu hlelo
ibizo ngulucky moyo ijaha lasesikhalangeni eplum tree endaweni yasengwana lapho kuvela khona amajaha njengabo Socha Moyo oTaurai Shareba oFuture Ndebele osinini ngwenya bonke nje abangamaculi bamaqembu ayehlukeneyo
iqembu le uZambezi Arts lamunjelwa kwelenglandi ngamalunga amaqembu achiyeneyo asuka kwamanye amaqembu afana le-Black Mfolos, i-Black Spear, lamanye amaqembu amaningi achiyeneyo eZimbabwe. Njalo baphambili ngomculo wabo wesicathamiya.
Sihlabela nje izingoma zaseZimbabwe ezesintwini. Izingoma ezinye engathi ngezomdabu ongiyamazi ubaba ongwalongwala machobana kodwa siyabhala nje ezinye izingoma zethu. Sihlabela kaningi emitshadweni lasemidlalweni ehlukeneyo kaningi sijale ukuncedisa nje kuma fundraising
Zuhlelo lobantu uza uza Friday sile uZambezi Arts besiculela ingoma zomdabuko ingoma zabo zimumethe imiko njalo ziyafundisa nanga umnumzana moyo efakaza
Iskati sesiphelileke lapho uEzra Chisa Spanda obehamba lo Lucky Moyo leqembu lakhe le uZambezi Arts kwanele mthwakazi lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.